Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 22 Mabasa 2024 ngokhiphi Dube. Endabeni zethu namhlanje
ukubonza abantu ukwelapha ama-symptoms akwelaphi isisusa sendaba. Okuqathile ukuthi sizibuze ukuthi kuyini okwenza abantu baye ku-black market, kumbe ngabe kutshengisela ukubana abantu abaningi abalalwa amathuba okuyathola i-foreign currency kuma-formal banking channels.
Abantu abangamathumi ayisithupha lanhlanu 65 abakumsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ababotshwe eHarare ngeviki edluleyo bamiswe phambi komthethwandaba namhla.
Sikhangele ukuthi umbukiso wethu uqalisa kusasa endikimba yethu ngo-innovation, the-catalyst for industrialization and trade. Lapha sinikana amacebo ngokuthi ukuthi silungise izinto ngcono, sihambise izinto ngcono ekwakheni ilizwe lomkhonomi wethu singakuphatha kanjalo.
Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walo nyaka owezimbabwe international trade fair uqala kusasa koBulawayo. Selithoniswa eNew York icala elitheswa waye ngumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump, obikwa wahlawula isivalamlomo unkosazana Stormy Daniels ophila ngokuziveza umzimba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abangamajumi ayisithupha lanhlanu 65 akubekwa umsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ababotshwe eHarare ngeviki edluleyo bamiswe emthethwandaba namhla. Isikhulumeli samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi babopha abatshintsha izigi lenye imali bebambisana lebhanga elikhulu leZimbabwe Reserve Bank. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho olwe-National Prosecuting Authority of Zimbabwe luthi abantu labo batholakale bele mitshina yokutshintsha imali njalo lamakhadi emali atshiyeneyo. Okwamanje idola leMelika lithenga amaziki angamachumi amabili 20 emkambo wensita, kuthi emkambo webhanga le-RBZ lithenga amaziki edlula kancane ijumi lantathu 13.2. Ukubotshwa kwabathengisa imali ngodlu kuzamisa nako ukukhudeka kweziki. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Joseph Juma okubandla lezanu PF njalo ongusomabhizimusi.
Okumangalisayo ukuthi bona kulabantu abavuka befake irate yabo bethina sesebenza irate ethize ukusuzibuza ukuthi irate naleyo bayithatha ngaphi, kuhambe njani. So kuyatshengisa ukuthi bona for sure bakhona abanye abantu abasebenza towards ukusabotaja ukuphumelela womkonomi wethu. Abashiyananga lama-economic saboteurs sibili, ngoba yiko kona abakwenza. Sizama ukuthi bona imali siqine, sizama ukuthi bona abasebenzayo behola leyo mali bathole i-value for imali yona le. Then so omunye umuntu nje afika aqasa ukutshintsha izinto ayenza okwakhe uyasukuzibuzela ukuthi right umuntu lo ujongeni kahle kahle sibili.
Nxa sikhangela sibili kwakwenzakala kuma-bearers checks, kwenzakala futhi kuma-bond notes lento ezinjalo, abantu bebojwa kodwa baqhubeka besenza khonokho. Akusukuchitha isikhathi kokwenziwa nguhulumende, kumbe kumele akhangele uhulumende ukuthi vele inkinga ingaphi.
Ukuganga komuntu akusho ukuthi uhulumende somele ayekele ukubopha abantu bona besenza ukuganga. Yeye kungaba lezinto uhulumende amele azikhangele for sure ziningi ezigoqela ukuthi yena ungakuhulumende. So kumele abe nguye oqalisayo ukubana avimbe abantu ukuthi babhadale ama-services akhe ngemali yangaphandle, babhadale iziki lethu ukwenzela ukuthi kona ligeyine i-confidence. Njalo singenza njalo anti abona sithatha umzekelo sevini lakhe owe-Russia ngale e-Russia abakwenzayo okwayenza ukuthi kona i-robbery yabo iqine, bahle bavala into yonke bathi right thina lapha sile oyili sile gas, ofuna i-oyili yethu ngofuna igasi yethu asithengiseli muntu izimali sithengisela kuphela abantu ngemali yethu e-Russia baba. Khona kwana yikho kwenza ukuthi i-Russia imali yayo isinjani isiqine. Yikho sikukhangeleleyo ubani uhulumende laye agijimele ekwenzeni into enjalo okwenzela isiqinise imali yethu. Kodwa laba abephula umthetho besenza into zabo ezokushintsha izimali ngaphandle
Umnumzana Joseph Juma umele iphelandaba jabalala ejale lePhalamende ekubandla leZANU-PF njalo ungusomabhizimusi ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Stevenson Dlamini, ingcweti kwezombusazwe osekolejini leNational University of Science and Technology, ukhuluma lapha ezimele.
Engibonayo ukuthi ithe isingenile izihle kube labo siphathelene ababuye le rate engani yehlukile kulale official. Lokho okwenze ama authorities aqalisa ukubopha abayisebenzisayo i-black market, abathengisayo i-black market zikhi. Ngoba lokho bekusenza ku-undermine ama efforts okumaintain i-exchange rate ikhona phana. Baningi sibili ngibone bephuma la kuphephandaba ababotshiwe.
Yes,
udaba lokuthengisa imali. Yeah.
Isingathi kuyanceda yini konokuthi bebotshwe ngoba ungaze ubotshwe abantu namhla kambe kuyabo babotshwa kuzokuthini? Kungamisa ukuthi lingakukudekini izigilankola le.
Abantu ngale ukubopha abantu kuwelapha ama symptoms. Akwelaphi isusa sendaba. Okuqathileyo ukuthi sizibuze ukuthi kuyini okwenza abantu baye ku black market. Into yakuqala umele sinanzelele ngabe kuyini ongama habits esasewajayela ukuthi vele singahola siya ku black market kumbe ngabe kujengise ukubana abantu abaningi abalayo amathuba okuyathola i-foreign currency kuma-forma banking channels. Lokhu kukhuthaza ukuthi uhulumende mhlawumbe ngavuselela ama-Beirut change ukuthi abantu nxa bengasanga emsikeni omnyama baziyele kulapha nje kuma-Beirut change bayezitholela imali lula ngoba abaningi bayidingela mhlawumbe ukugada umthova, abanye bayidingela nje mhlawumbe ukuthenga ifuel ngoba sisalindile phela akaphuma ama-notes nama-coins. Yikho mhlawumbe okwenze kwabanjalo.
Ye kodwa uhulumende wena nxa wathiwa ungamcwayisa sibili ungamtshelani ngokuthi izigi ukubopha abantu into ezinjalo kumele ayibambe njani ukuthi ingatshelela khanye atshelela lapha dlamini.
Ukhanye iyatshelela mna bonani ngamkhuthaza uhulumende ukuthi avuselele ama-Beirut change. Kulesikhathi lapho kwakuwathiwa abantu benelisa ukuthola ama-$50 kuma-Beirut change pho-ke bengabisa uhlelo lokuhambelana lalolu ngoba abantu bakhala ngokuthi bafuna imali yomchova, bafuna imali yokuthela ama-fuel pho-ke bengaliki i-maximum ibe yi-$50 kuma-Beirut change kuthe ngizele ukubana uhulumende uyamukela i-willing seller willing buyer ngoba xa kungela ama-Beirut change ayenese ukuthi ngingene lezi gami ngithole i-$50 yami lapha kuba nzima ukuthi abantu babe nethemba lokuthi izikhi sibili imali eyamukelekeyo endaweni ezithiyeneyo. Ofuna ukuthenga i-passport yakhe uyavunyelwa yini ukuthi ahambe lezigi yakhe lama-forms akhe aye passport office afike e-Beirut change kumbe e-bank abatshengisa ukuthi lezigi engaka ngifuna ukuyabhadalela i-passport yami, ngicela linginikeze imali engaka eyanele i-passport kumbe imali lani transfer straight to i-passport office. Lokho okunye kwezindlela okuzenza kube lethemba ebantwini ukuthi hayi izigi yamukeleka sibili on a willing seller willing buyer.
Wena suka wayisebenzisa yini izigi njalo i-rate yankhona ime njani namhlanje?
Ngike ngayisebenzisa sibili ithole ibo 14 ngenxa yokuthi abantu u 13 point something lana abakabili amasenta angkhona abaningi engiyisebenzisa khona la ku airtime ngeke ngayisebenzisa sibili ngiyasebenzisa amavinkilini amancane ngiyithole i-rate kubo 14 sibili ayifikanga kule esemkambweni omnyama o-parallel market.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcweti kwezombusazwe osekolejini leNational University of Science and Technology wexoxa ezimele leStudio 7 ekobulawayo. Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walonyaka oZimbabwe International Trade Fair kumbe iZITF uqala kusasa kobulawayo. Umnumzana Busisa Moyo umgcinisihlalo weZITF uthi lonyaka kulamakampani adlula amakhulu ayisithupha njalo lamazwe abukisa kwakuqala selokhu waba lohulumende okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Agoqela ele Australia elithakazelela amaluba eZimbabwe lokunye. Umoya utshele iStudio 7 ukuba kuyajabulisa ukwenzakala eZITF lonyaka.
Siyathokoza ngamalungiselelo esiwenzileyo kufika kulesi sikhathi. Konke sokuqoqiwe, konke sokulungile sokusendleleni. Sikhangele ukuthi umbukiso wethu uqalisa kusasa. Indikimba yethu ngo-innovation, the catalyst for industrialization and trade. Lapha sikhangelisana sinikana amacebo ngokuthi silungise izinto ngcono, sihambise izinto ngcono ekwakheni ilizwe lomkhonomi wethu singakuphatha kanjalo. Osivulelayo umbukiso wethu owalonyaka His Excellency William Ruto, president of Kenya, uyozakuvulela umbukiso wethu ne-Friday ngolwesihlanu.
Yes, ngathi ke kula mankampani amangaki njalo ke nxa sikhangela amazwe akhona sokuthiwa i-Australia iyabuya kuzobuya le-European Union into ezinjalo akusibonga ukuthi fahlafahla khonapho.
Kakhulu siyabonga amazwe kulonyaka ilamazwe amanengi 27 amazwe abukisayo ZITF ka 2024 64th edition and silamazwe amatsha oRomania oEswatini ababebukisa for the first time okokuqala lebelesikhathi sengibuye kuZITF kodwa sebaphendukile lokhu kutshengisa ukuthi umbukiso wethu uqinile kakhulu malutshwana esingathi ama-trade fair alamazwe amaningi kufana nale esizayibona kobulawayo namalanga alandelayo ababukisayo total number 625 last year so siyabona ukuthi silokhu sisiya phambili new exhibitors 136 ababukisayo so it's a sesikhethwe sonke so siyathokoza ngakho sesikhangelele ukuthi ngelakusasa siyabe siqalisa-ke umsebenzi wokubukisa into ezijiyeneyo ama-products alungiswa ngamakhampani alapha nabavela phandle. I-China yona ilethe ababukisayo abangamashumi amathathu nantathu 33 ababukisayo amakhampani nxa sibala kwabana sithi 27 countries uyabona nganengxenye ngamazwe i-stand esiyi-1 ku-China laphana kodwa hayi ama-stand ayi-33 ilizwe amazwe lawa nxa ebuya alamakhampani abe buya phansi kwabo alama program abawayenzayo abuya phansi kwabo so siyathokoza kakhulu umbukiso wethu ukhanya ngani usendleleni sikhangelele ukuthi ngelakusasa sizaqalisa siphezulu.
Yes, ngathi abantu baqala ukungena nini njalo kuyimalini ukungena eZITF?
Ye, kulonyaka sigcine kukhona laphana okwakukhona umnyaka odlulileyo sithe abantwana abangena ngama-US dollar $3 kumbe 39 zig i-currency le entsha 39 zig abadala abangena ngo-5 US kumbe 65 zig kusukisela ngolwesihlanu nangomgqibelo esithi ngama-public day lapha esiyabe sivumela uzulu nje ofisayo.
Umnumzana Busisa Moyo ngumgcinisihlalo weZimbabwe International Trade Fair ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Weziphathelene leMelika zelithoniswa eNew York icala elethweswa owaye ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump okubikwa ukuba wahlawula ophilayo ngokuziveza umzimba unkosazana Stormy Daniels inkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu zamadola $130,000 esivalamlomo ukuze engakhulumi ngokuthandana kwakhe laye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho ngomnyaka ka-2016. Abathutshisi bathi uTrump wephula imithetho yokhetho kulandela ukuhlawula kwakhe unkosazana Daniels kodwa amagqwetha kaTrump athi kalacala. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umnumzana David Pecker umqondisi wephephandaba elalahlela kajana udaba lukankosazana Daniels lisenzela ukuba kuncede uTrump ngesikhathi sokhetho kanyangazani
ngube ngokuqala ukunika ubufakazi emthethwandaba. Ukuze sihlaziye udaba lolu siqokele umnumzana Rafael Mthombeni udaba kaEzibabu ohlala eDallas kunapha kwelamelika.
Ngibona ngathi luhambile sibili ngoba angithi uzamile esebenzisa abachuchisi bakama-lawyers akuthi lwehluliselwe phambili lususwe kumbe lapha eManhattan eNew York luye kwenye indawo, wazama indlela zonke azizamileyo, wathethisa wakhuluma lokho lalokhuyana, kodwa ke hayi kukhanya ngathi kwehlule konke. Kuyaqala sibili ukuthi kuza uzathonisiswa lapha eManhattan.
Ye, ngasikhangela udaba lolu ubonani lungenzani nxa sihlolisisa ezokhetho, kambe ukuthi kungamuthi mbijana kumlimaze kancane.
Ya, ukuthi kumlimaze ikuthi yena ngakubona ukuthi kungamlimaza, kodwa ke kungamlimaza ngendlela yokuthi angithi nxa uyisibotshwa usuyisibotshwa. Konoko ukuthi ngokuqala ukuthi upresident abe isibotshwa e-America, lokhu kwadabuka i-America kuyatsho okunye ebantwini. Then bese kusithi okunye indlela azakhuluma ngayo kuza kwenza abantu abaningi banqundeke ngemva kokuphiwa kwakhe isinqumo sakhe, ngaphandle kokuthi akhutshwe kuthiwe khona hayi awutholakalanga kule cala. Nxa ngatholakale le cala, hayi mbona ngathi kuza thinta kancane.
Ye, abantu ke kanye kulabanye phela abathi loko icala lankhona le liphongudingwadingwa nje akula lutho lawo yakukhuluma khonokho.
Akula cala elidingadingwayo ngoba angithi yena laye kwesi sikhathi uyazithengisa, ngoba ukwakhuluma phambili ngale wathi yena kabhadala ama-taxi ngoba yena uhlakaniphile kakhulu. So ke lapha akusekukuthi kunguye ngokuye, yena uthonisiswa ngalokho okumele ukuthi akwenze angakwenzanga ukuthi abhadale ama-taxes kumbe akhulume konke akubalakho ngenotho yakhe ukuze abhadale ama-taxes. Angikholwa ukuthi liyadingadingwa khonapho.
Ye, khonokho nje ukuthi nxa sikhangela kula khonokho kuthiwa wabhadala umama wenza imisebenzi yakhe yezocansi lapha, kutsho nxa ukuthi umuntu omdala edonisiswa ngicalile nje.
Khonokho lakho yiko okumthayayo, ngoba angithi sasikhona lapha ngo-2016 laphana kuvela lokhu, wasekhanya ukuthi ekubona ukuthi kuzamlimaza ekuthini aphumelele ekhethweni, wasesenza khonoko abamthonisisa ngakho ukuthi abhadale lezi zimali ngasese ukwenzela ukuthi lwano owesintwana angaze akhuluma, ngoba wayesesiyakhuluma phela lo owesintwana ukuthi ufuna ukuthi abe ngupresident kodwa wangenza lokhu lalokhu lalokhu.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngodabuka eZimbabwe ohlala eTexas khonapha kwele Melika, sixoxe laye eseDallas.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ingcweti kwezempila kahle ziveza ukukhathazeka okukhulu ngemikhuhlane ethelelwana emacansini esabalala emphakathini. Uphenyo olwenziwe lonyaka ngabekhansila kobulawayo luveza ukuba phakathi kwabantu abayinkulungwane eyodwa lamakhulu phose amathathu abahlolwe emakilinika aphezu kwenkulungwane eyodwa batholakale belegciwane lengculaza ele-HIV. Iningi labatholakale belegciwane leli ngabaleminyaka ephakathi kwamachumi amabili lanhlanu namachumi phose amahlanu. Bathabile Masuku usethulela lolu daba.
udaba lwemikhuhlane ethelelwana emacansini lokho kuludaba oluzilayo ukukhuluma ngalo kabanzi emphakathini kungakhathalekile ukuba kufundiswa abasakhulayo kumbe umuntu esesesibangeni sokuba ngodinga usizo esibhedlela ngoba kukhona okungasamanga kuhle ngokunjalo imikhuhlane yengulamakhwa lokho ikhona okuyikho sokuvimba injongo yabezempila kahle yokuqeda udubo lokuthelelwana kwegciwane lengculaza iHIV kusiyafika kumnyaka ka-2013 udokotela Derek Matsika osebenzela kobulawayo esibhedlela sempilo uthi nxa kukhulunywa ngemikhuhlane ethelelwana emacansini kwande ukugxila kungculaza ngoba yona ingelapheki
nxa sikhuluma ngesikhiwa sisitsho ukuthi sexual and reproductive health sebe sikhuluma ngemikhuhlane ingabe ngemacansini kumbe ingabe ngemikhuhlane emayelana lezitho zabantu imikhuhlane le esikhathini eziningi iyalandela le mikhuhlane le yokuthelelwana and emikhuhlaneni yokuthelelwana I think ophezulu kwayo yonke yile esibiza sithi HIV le ecine yenza umthebele AIDS
uqhubekela phambili udokotela Matsika esithi abasakhulayo yibo abavame ukubanjwa imikhuhlane yengulamakhwa ngoba bebuswa imizimba hathi ingqondo
na olumhlo kwesilazi umkhuhlane lo indaba zecansini ziyanda ukubamba abantu abangani basabancane abasazi igazi labo ligijima lapho umzimba othi khona senze so ingqondo zihle zithule zize nakuqakathekile sibe ngesikhathi ngesikhathi sibe sikhumbuzana nje abantu ukuthi hayi umkhuhlane lo yebo awusavamanga njengakudala kodwa lokhu sakhona
lokhu kusekelwe ngusikhwicamfundo solwayo Ngwenya udokotela esibhedlela sempilo ochasise ngembangela yokwanda kwegciwane lengculaza kwabasakhulayo
inani labantu asebebanjwa ngumkhuhlane lo wegciwane le-HIV kukhanya ngalabantu abaleminyaka yi-25 to 49 years kulokhu kubangelwa ukuthi le minyaka yikho abantu abaqalisa khona ngokunatha yikho sebegcina besenza behlangana labantu emacansini bengavikelanga njalo abantu balengqondo yokuthi abantwana abancane abalamkhuhlane okuthi abanye abantwana bayabeuvele bawuthethe bezalwa ebazalini babo bekhule
isilinganiso sokuchitheka kwemitshado ebhalisiweyo kumi kumachumi amabili ekhulwini i-20% lapha kungabalwanga le eminye eyabe ingabhaliswanga unkosikazi othilia mazanda umcebisi kwezenhlalakahle kazulu uthi ukungathembeki emitshadweni lakho kuyengeza ukumemetheka wemikhuhlane yengulamakhwa
abantu abayenza i-premarital counseling kodwa bafuna i-counseling sebephakathi kwemtshato okubangela ukuthi bazibagcine bephuma sebesiyadinga phandle okubangela ukuthi njalo kubalani le mikhuhlane le emnengi-mengi abantu generally kathesi sebesithi bona abancengi sokule I don't care attitude ebangela ukuthi umuntu nxa engaphanjaniswa endlini akasela kubekezela uyaphuma edinga phandle okuyikho kwenza ukuthi kumemetheke izifo zona lezi eziningi
lanxa umbiko ovela enhlanganisweni yomanyano amazwe omhlaba e-United Nations Development Program, i-UNDP, uchaza ukuba ukumemetheka kwegciwane le-HIV sekwehlile nxa kuqathaniswa leminyaka edlulileyo kuhlandla labasakhulayo kusuka kumakhulu angaphosa abe mathathu ekhulwini i-26.7% ngomnyaka ka-1997 kusiya kokulutshumi lanye ekhulwini 11% ngomnyaka ka-2022. Inani labantu abaphila belegciwane le-HIV kuphetha umnyaka ka-2022 bebesedlula isigidi esisodwa i-1.3 million abasakhulayo babikwa beyibo abatholakala belegciwane le-HIV ngenxa yezizathu ezigoqela ukusebenzisa izidakamizwa ukungayihlolwa lapho abantu bengakaze batshate kumbe ukwesaba ukuthi abantu bazathini okubizwa kuthiwe i-stigma nxa osakhulayo evakatshela esibhedlela elanda okuphathelane lokuzokwelatshwa umkhuhlane wengulamakhwa ngokunjalo ingcwethi kwezempilakahle ndawonye labacebisi sebekhuthaze uZulu ukuba aqakathekise ukuvikeleka kwakhe kumkhuhlane ethelelwana emacansini ngokulandela indlela ezinjengokuthembeka kwezocansi umuntu engahlangana loyedwa athandane laye hatshi abaningi ukuhlala uhlola njalo nje kanye lokusebenzisa indlela zokuzivikela lapho umuntu esethe wahlangana ecansini lomunye angamthembiyo ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingubathabile Masuku
Lokuzikade ikona manje ukuthi sizwe imbono yenu linabalaleli baka Studio 7 elithumela nge WhatsApp.
ANC yakhela ama-South Africa ama-RDP houses for free, bakholisa 350 bahola bokoko kwabantwana onke abakhubazekileyo. Akula mntu ohluphekayo noma ungasebenzi uyakwazi ukuthi istati sempilo sikhona. Lezibhedlela uhamba kahle bayelatshwa for free. EZimbabwe ngaba sile ZANU-PF erigama election eyalela embusweni ebusa abantu ngenkani ebulala abantu ezibhedlela engakula ezibhedlela kubi isimo sibi. Akula ama-ambulance emakhaya abantu bathola ngezinqola abaye bagijeze emabhasini benjalo begula. Into eyangisayo elizweni abalandaba lakho konke lokho, kodwa kuthiwa libandla libusa waserebet independence nabantu bemakhaya especially nelisakhole ukuthi ZANU-PF podcast ipati ezalinceda lizakumbe liyagula emakhanda liphilanga kahle. Ngiyabonga ngomasinga ngobulawayo ephumule emadokini.
Linjani bathandekayo, linjani bathandekayo. Heyi, kuyabanzima ukuthi singene kulolu hlelo. Siyacela nje ukusendelwa izindaba, cela ukuthi ma ngesikhathi imali senda lezi zindaba ezesintu lathi libe lisifaka phakathi ukuze sikwanise ukuthi singenele.
Sanibonani, sanibonani ekhaya, sanibonani Studio 7 abalaleli. Ngicela ukuphawula nje, ngizaphawula nge-black market. Noma kungathiwa iziphi noma ngabe yiphi enye imali esingayithola sizenzele yona ngamaphepha lawo esilawo, angeke izisebenze ekhaya. Asibongikule black market. Black market angazi ukuthi kade singayi-expose njani njengamamafia we-gold layiphi expose. Isizathu bakithi esenza ukuthi osiphathele nibe ngaboni iminyaka neminyaka. Isizathu esenza ukuthi ingake nje investigate ukuthi kade osiphatheleni imali bayithatha ngaphi. It's because i-corruption yenzeka eyenziwa ngosiphatheleni is sponsored by government kumbe ama-sacred cows, the untouchables. Ifana nje kezinye sanje ukuthi asoze uyibona izethu ziyainvestigate zesi, kodwa i-corruption eningi igcwele lapho. So abantu bakithi hlalani likwazi nje ukuthi osiphatheleni basponsor i-government, reserve bank or umnangakho. Ngiyabonga.
Studio 7 linjani? Kata wethu ama-message asabala vele sesiyabe siyafaka ama-message sesiliskhathi. Kati kubalwa abantu abanjani? Kubala ama-message abantu ababefake izembatho zezani asisakwazi phe. Bese sicela ukuthi sicela sitshele ukuthi wenga ukuthi sithe kakhohlwa ufuna uchamsajoyine yiphi iphathi elezinto ezwekani, ngoba iphathi yabo niyabo yobumpimpinto ogabona, hhayi uchamisa. Bacasha ngomunwe abakhuluma iqiniso ukuthi sebelibule lizwe bangadinga ukuthi uchamisa ajoyinane nabo abe litsotsi la abe tshontshe imali yelizwe. Uchamisa is a good guy, ule nhliziyo elozwelo labantu. So you can't support ZANU-PF just because they are saying uchamisa yewat. They know that no one likes them. So now they are trying to talk nonsense about Chamisa. Siwenga forget and you die. Linga masela lijonja. Atis nungi na makwapa. Ikuti lay studio ngapa ngesendebe. Ngabe ikuwa neshona si eshona nkumelanga eshona kuyukuthi. Zinungi na makwapa. Linga masela lifundbe lijonji mani ngamangu mkondo kwa siti Chamisa.
Laba ngabalaleli bomsakazo we Studio 7. Linga kotla namhlanje ngo 8 PM ngathi ke khona manje kuyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho sikhangela khona udaba lokubotshwa kwabantu abatshintsha imali ngamapholisa labebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe, besithi umsebenzi wabo yiwo osudala ukugudeka kwemali entsha eZimbabwe gold kumbe iZiG. Singalugqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele besilazo abantu abangamathumi ayisithupha lanhlanu 65 abakumsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ababotshwe eHarare ngeviki edluleyo bamiswe phambi komthethwandaba namuhla. Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walo nyaka weZimbabwe International Trade Fair uqala kusasa koBulawayo. Selithoniswa eNew York icala elethiswa owaye ngumongameli wakwele Melika uMnumzana Donald Trump obikwa wahlawula isivalamlomo nkosazana Stormy Daniels ophila ngokuziveza umzimba. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembu Sithemba uGibbs Dube, kodwa ke lingakhohlwa ukuthi nxa lifuna ukuthi lisibone kumbe likhloke lathi lingene phela emakhasini ethu atshiyeneyo VOA Studio 7 VOA Ndebele, ungene khonapho ke uphosele ophoselayo. Hayi ke kuhlile lamhlanje, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.